lokho kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso yentatheli zindaba eyeZimbabwe Union of Journalists ZUJ wokubonisana phezu kwamalungiselelo okhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa phakathi kukaNtulikazi loNcwabakazi lonyaka. Unobhala wenhlanganiso yentatheli zindaba eyeZUJ uPerfect Hlongwane ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukubiza lo mhlangano walamhla.
Izakhamizi zilembuzo ngokuthi lezi nhlanganiso zilungisele ukungenani ukhetho, kanti intatheli zindaba lazo zilembuzo ngokuthi amalungiselelo asengaphi. So sibone kuqakathekile ukuthi sihlanganise bonke laba kwenzela ukuthi imibuzo nxa ibuzo bade bathole impendulo, kube lusizi nje ukuthi inhlanganiso ezekhika yisayenelisanga ukuthi babuye. Kodwa besikhulume lo msekeli kaMgcini Sihlalo ubethe yena uzabuya, kodwa-ke kwaba liphutha ukuthi abuye.
Isikhulumeli sohlangothi lwamapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi obekhona kulo mhlangano ulandisa kabanzi ngamalungiselelo asebewenzile ngokhetho oluzayo.
Ucommissioner Jikelele, Commissioner General of Zimbabwe Republic Police, Commissioner General T.G. Matanga, usefake i-investigation unit, esithi thina i-special investigation team. I-team leyi kumele ibambe indaba ze-violence, indaba ze-electoral act, ukuthi abantu besenza ama-campaigns, abantu besenza izinto ezithi thina kube lokuthula kuma-elections, akumelanga kube lomunye otshaya abanye, akumelanga kube lodlakela.
Wengeze ethi kabasoze babe lobandlululo kundlela abazophatha ngayo izehlakalo zodlakela lwezombusazwe, kungakhathalekile ukuba umuntu ngowaliphi ibandla. Unyathi,
so sicela uZulu ukuthi asinikeze information, sicela uZulu ukuthi asebenze lathi njengeZimbabwe Republic Police, sonke sikhangele indawo ezihlala abantu, abantu bekhuluma ukuthi amapholisa kulozibani otshaya abanye, kulozibani uhamba sithena akumelanga abantu bayenze lokho awakufunayo kukhangela ukhetho.
UNkosazana Ellen Shiriyodenga, umsekeli kanobhala ohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, uthi bazoyicela isivuthiwe kulokho okuthiwo ngamapholisa.
Sileyozikhalazo eziningi nxa sikhangela ngamapholisa kathesi. Abantu bethu bayatshaywa bengaripoti emapholiseni, yibo abasuka bebotshwe. Kathesi nxa sikhangela besifuna ukwenza kumnyaka ka-2023 yona lowo, sibefuna ukwenza amarali, amarali ethu afika 68 bayalisa ukuthi aphumelele ngamapholisa. So sibone ingani ukusebenza kwamapholisa kuyasilela kuloku bandlulula okuthize. Yikho sisithi nxa uhlelo lolu abalulethayo kuzaba luhlelo oluzakhangela uZulu lonke, kungala kuncindisela ukuthi umuntu lo muntu uvela kubandla liphi.
Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uMnumzana Bekezela Gumbo futhi kuyinto enhle nxa bezazifeza lezi zithembiso amapholisa.
Kodwa uhlupho ejala uba nalo ukuthi amapholisa ajayele ukuthi egcine esesehluleka ukubamba abantu bezanu ababe besephula umthetho ngenxa yokuthi sisaba upresident, kumbe besisaba abantu abalephawa abaphezulu khonangale e-ofisini kapresident. Luhlupho esijala ukuba lalo, kodwa kuyathokozisa ukuzwa lonyaka bekhuluma njalo ukuthi abasoze bekhethe mhlobo, wonke umuntu ophambane ovayolethe imithetho yabantu. So abantu emakhaya inkulumo le yamapholisa okumele yokwenze phezu kwayo ukuthi kube labantu ababhala phansi amabizo abantu abayenza ukwephula umthetho emakhaya, kwenzela ukuthi ilizwe lethu leZimbabwe lele li-free elalwelwa kwachitha igazi lithole ukuzibusa le-freedom lokukhululeka ekukhampeneni lapha lokuncintisana.
Unyathi utshele njalo lomhlangano ukuba amapholisa azoguqula indlela yokudlelana kwabo lentatheli zindaba kulo msebenzi. UThabani Dube oyintatheli zindaba esebenza izimele laye uthi ulethemba lokuthi amapholisa bazalandela izithembiso zabo.
ama journalists ajwayele ukutholakala endaweni yokuthi bayachaywa amapolisa ngoba bayenza umsebenzi wabo bengalazi into ezitshengisela ukuthi ama-journalists. So isikhathini esiningi ama-journalists ajwayele ukuhlangana lengozi esikhathini sama-elections. So kuqakathekile ukuthi singakafiki kusikhathi lesi sibe sikhulumisana namapolisa, sibonisana ukuthi singakuhambisa njani ukuthi ama-journalists ayenze umsebenzi wawo engela ama-problems abahlangana nawo ngesikhathi somsebenzi.
Lo mhlangano owenzelwe endaweni yetheatre eMbe Park eHarare ungene ngabenhlangothi ezishiyeneyo ezigoqela amapolisa awezetherapy, abe-Elections Resource Center Zimbabwe ERC kanye loZulu, okulapho abe-ERC abacele ikhomishini ebonayo ngezokhetho ukuthi yengezelele isikhathi sokubhalisela ukuvota ngoba abantu abaningi bebengekenelisi ukubhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka ngenxa yezizathu ezishiyeneyo. Ngimele uStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.